Nyakenye uqhamuke udlakela phakathi kwabeZimbabwe labeBotswana abelukanwe lesitichini samabhasi eHaboroni isiqoqoqela sendaba kulolwa ibhizimusi abeBotswana beCity abeZimbabwe babathathela amacustomer njalo abeBotswana bakhonona ngokuthi abeZimbabwe bamelanga bephiwe imvumo yokusebenza ngoba benelamaphepha aqondileyo. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi akula lapho bangakhona ngoba amapholisa ebahlukuluza engabathola beseluka abantu esitaladeni. Lakhathesi isimo asikaguquki. Amapholisa eHaboroni eqinisa umkhankaso okubopha abatholayo beseluka esitaladeni kukanti abeBotswana bengafuni ukusebenzelana labo. Unkosazana Faith Ndlovu uthi lokho bevukana lamapholisa njalo ukuthuthela kwabaTswana noma nje sekwehlile lokho kukhona.
Amapholisa ayasihlupha, siyabe sisebenza sibaleka sivikana lawo, kanti futhi kulokudoniselana okuningi phakathi kwethu labalapha ekhaya.
Uqhubeke esithi bona bathola amacustomer amaningi ngenxa yesiphiwo sesandla ethi abaTswana kumele bazame ubungcono babo ukuze bathole ibhizimusi.
Okwamacustomer kudiphenda ngendlela umuntu abamba ngawo. Nxa umphatha kuhle umuntu uyakuthanda kuye kuwe. So kutsho ukuthi bona kumele labo ba-improve ama-services abo bayekele ukube bekhanyele ukuthi amaZimbabwe enze aphatha njani ama-customer.
Unkosazana Joyce Dube layo ugcizele okukhulunywe nguMandlovu esithi abeZimbabwe benza imisebenzi ebukekayo owikho ucunula abaTswana abangafuni ukuncintwa bese besenza umhawu.
Mina ngiyeluka inwele manje uhlupho lukhona lapha kulokulwa phakathi kwabantu beZimbabwe labeBotswana. AbeBotswana bathi sibathathela umsebenzi kodwa iqiniso elikhona lapha yikuthi thina siyawazi umsebenzi seluka kuhle okudlula bona umhawu nje kuphela.
Omunye oyeBotswana unkosazana Mpho Mathala uthi yena uthanda kweluka beZimbabwe ngoba abanye bakhe akumelanga benze umhawu kodwa bezithuthukise njalo befunde kwabeZimbabwe abalesandla esihle.
Mina ngiyathanda ukusebenzelana nabeZimbabwe. Angilankinga lapho. Ngingafunda okunenge kibo.
Wayeluka ezimele yedwa utsawone nango uthi yena usefunde okunenge abeZimbabwe njalo ayisikho isidingo sokulwela ibhizimusi.
EseMotswana hairdresser.
Mina ngiyeluka ngabeZimbabwe. Balesandla esihle njalo lentengo yabo iphansi. AbeBotswana kumele labo bazithuthukise.
Uhulumende weBotswana yena uthi imisebenzi yezandla kumele igcinelwe izalwane zeBotswana njalo amapholisa azaqhubeka ebopha labo abavela kumanye amazwe abephula umthetho. Okwakhathesi kukhanya umdlalo kamacatshelana phakathi kwamapholisa kanye labeZimbabwe uya uqhubeka. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngeleBotswana.